Abanikazi bezakhiwo eziningi koBulawayo sebelomkhuba wokwehlukanisa lezi zakhiwo ukuze zifinyelelwe ngosomabhizimusi abancane. Osomabhizimusi laba bathengisa loba yiphi impahla ongayidinga ezitolo ezinkulu ezigoqela ukudla, impahla yokugqoka lokunye. Umqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi abantu kumele besebenzisane amabhizimusi amakhulu lezitolo ezincane ukuze kungabi lokulahleka kwemisebenzi.
Isimo somnotho asimanga kahle. Amabhizinisi amakhulu ayehluleka ukuthi asebenze elizweni ngenxa yokuswelakala kwemali yangaphandle lokuswelakala kwesimo esifaneleyo sokuthi basebenze. Nxa kuvalwa amabhizinisi amakhulu kuhamba imisebenzi, abantu balahlekelwa imisebenzi, kutsho khona ukuthi kuzakhwela inani labantu abangasebenziyo elizweni. Kuyanceda ukuba lezitolo ezincane, kodwa lezo zitolo ezincane kumele zihambe lezitolo ezinkulu ukuze abantu abangasebenziyo babe lamabhizinisi abo. Kodwa lokho esikubonayo ukuthi abantu baphelelwa imisebenzi.
Unkosikazi Nomathemba Mathuthu othengisela kwesinye isakhiwo esahlukaniswayo saba ngokungamavinkili akuncane uthi intengo zabo ziphansi, yikho iningi selithenga kibo.
Ngomumo okhona eZimbabwe, wonke umuntu sebona kungcono ukuthengisa. Ngokunjalo sibona kungcono ukuthi nxa ulendawo ezivulwayo kulama space singene sizame ukuphila, ngoba phandle kunzima ukusebenza, ubaleka njalo lentengo zethu ziyabe ziphansi sesiqhathanisa lalezi ezikhona kuma supermarket amakhulu.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho ongumqeqetshi ekolitshini eNust, uthi ukwanda kwamavinkili amancane kulimaza izitolo ezinkulu esezisehluleka ukusebenza ngendlela engazilethela inzuzo.
Inkinga yalokho yikubana kulimaza amavinkili amakhulu ayiwaqhatshe abantu abaningi. Njalo siyananzelela ukubana kwezinye indawo lalabo esithi ngama-suppliers sebevele baqonde kumavinkili amancane, ngoba labo belanda yona liyana i-US dollar esikhona ku-informal sector. Kuyona la mavinkili amancane siwabonayo ehluma-hluma indawo yonke, iphosa idolobho lonke nje jikelele. Sokuhlephuhlephunwa izindawo kubhaxiswa zona lezi izitolo.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi usebona kungcono ukuthenga emikotweni ngendlela yesiphatho abasitholayo.
Thina sesithenga emikotweni. Okwenza sithenga emikotweni ukuthi amashopu amakhulu lawo anjengabo Pick n Pay, kwesisikhathi uthola izinto ezizingekho, njalo lama price abo ephezulu. Okunye futhi okusikhathazayo ngamashopu lawo amakhulu ukuthi nxa sisiyathenga, hayi siphatheka kabi la ama-till operators, le indaba yechange. So emkotweni is a best option, ngoba bale customer care service yabo enhle, bakuphatha kahle la uzizwe nje ukuthi uzothenga.
Emavikini adlulileyo izitolo ezinkulu ezinjenge OK Zimbabwe, iTM Pick n Pay lezinye ziphume egcekeni zikhalaza ngokusabalala kwamavinkili lawa athengisela emigodweni kanye labathengisela endleleni. Abezitolo lezi bathi bona bathengisa ngedola leZimbabwe, kodwa laba abanye bathengisa ngeleMelika bengela abalawulayo. Phezu kwakho konke, amakhampani lawa athi abhadala imali eziningi ezigoqela ezamalayisensi kanye lemithelo kahulumende engabhadalwa ngabanye. Umgoqo omkhulu usekusetshenzisweni kwemali yakwamanye amazwe ezitolo ezingekho emthethweni, kumbe ukusebenzisa intengo yemali yomkambo omnyama, kukanti izitolo ezinkulu zifakelwa imigoqo kumbe zihlale zibhekwe ngelihlo lokhozi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.